Ividiyo yetsholotsholiyana iveza into embi kakhulu phakathi emphakathini phakathi kwesizwe ukuthi abantwana sebephenduka besiba yizigebengu ngakuhlanganisa lakho nalokho kwe-gang violence kuyakubonisa ukuthi kukhona osokusilahlekela sebesiphunyuka abantwana kasibabambeni bengakaphunyuki bengakayikhatshana kakhulu sibanqande njalo ngokubafundisa ngokufaka unyawo phansi singabazali sifaka unyawo siyisigaba sifaka unyawo singamatitshala lo mthetho ufaka unyawo phansi sifundise abantwana ukuthi umntwana oyinkazana uyahlonitshwa umntwana ongumfana uyahlonitshwa bonke balamalungelo kakho olelungelo lokutshaya umntwana kakho olelungelo lokutshaya omunye sikwale lokho njengabantu njengesizwe sikuqede dududu sikuqeda ngokuthi sibajezise abenza into egange kanjeya sibuye futhi sifundise ngokuba ufundisa yikho kuzanqanda ukuthi lezo zinto zingaphephetheki siyaphambili kanti-ke into ebangakhona lokho yikuthi abantwana sibapha amalungelo angela-responsibility singabafundisi kanti-ke abantu basegoli abanye basemelika abantwana babodwa kanti-ke njalo abantwana sibeziphatha ngendlela abafuna ukuziphatha ngayo isigaba sikhangele kwenye indawo kumele sincedisane-ke sibambisane sonkeni ukuthi sikunqande khona lokho ikakhulu ngokufundisa ukuze bangabi yikhona lokhuya kodwa babe behlile ukufundisa asibajeziseni kakhulu njengakuyona leya vidiyo kumele kufake unyawo phansi ukuze babe yisibonelo sokuthi lokhuyana kawamukelekanga.